asiqathaniso kwenziwa ngurhulumente weZimbabwe lamanye amazwe esingcelane lawo ngasikhangela umkhuhlane we-COVID-19 siyakunanzelela ukuthi ilizwe liyazama ngawo wonke amandla ukuthi lithoyele abantu imithi yokuhlaba ukuze bavikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo ke simtshayela uhlombo urhulumente ngoba inani lemithi esithe yangena eZimbabwe iyatshengisa ukubana iZimbabwe urhulumente weZimbabwe uzimisele ukubana avikele abantu kulo umkhuhlane wobhubhane we-COVID-19. Uzananzela ukuthi nxa kuyikuthi sesibalisa ukuthi sokuzangena 11 million imithi kusho ukuthi khonokana abantu abazahlatshwa phose sebezafika i-5.5 million nxa sikhanga ukuthi umuntu uzahlaba u-dose 1 lo-dose 2. Yinto enhle eyenziwa ngurhulumente, njalo abantu siyabakhuthaza ukuthi basukume bayehlaba ukuze bavikeleke kulo mkhuhlane we-COVID-19.
Uhulumende uthi kulamanye njalo amajekiseni ayizigidi ezinhlanu, 5 million azafika elizweni kusiyaphela inyanga ezayo. Singabona lokho kuphathisa yini luphela udubo lokusilela kwamajekiseni lawa, ngitsho labantu labo besiza phambili ngobunengi bezehlatshwa.
Sikhuluma nje umuthi lo usufike ezigabeni zonke zeZimbabwe kuma provinces zonke, abantu sebesenelisa ukuthi bahlatshwe. Sikhuluma nje kobulawayo indawo ezingu 38 amachuma amathathu lesifica munye mbili sezivuliwe ukuthi abantu bayehlatshwa khona. Ungakhangela futhi kibonkayi wange lamanye nje ama district elizwe leZimbabwe abantu sebesenelisa ukuthi bayehlaba. Ngokunjalo ke kusho ukuthi abantu abaningi sebesukuma sebekwazi ukuthi kuqhakatheke ngani ukuthi bayehlaba. La izolo ngengakhangela abanye besemath south ngale bephakama sibili ngobuningi beveza ukuthi bona sebezimisela ukuthi bayehlaba. Khonokala sokuzenza ukuthi ke umuthi njengoba ungena ungenelanga kuzafika isikhathi sokuthi abanye bazahamba bayoswela kusamelelwe ukuthi omunye ufike. Kodwa-ke khonkhona kutshengisela ukuthi abantu beZimbabwe sebelala ulwazi lokuqakatheka kokuthi bayehlaba. Siyakukhuthaza ukuthi basukumele phezulu, basebenzise zonke lezi ndawo ezithe zavula ukubana bayehlaba, bayehlaba ngoba ubhubhane lukhona, lubhahile, luyamemetheka. Njalo nxa uhulumende lokho eqhubeke letha le imithi, abantu kabayithathele phezulu ukuze basile.